ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buyabuqina lokhu kwangena embusweni umongameli uMokgweetsi Masisi esihlalweni ngomnyaka ka-2019 kwakungela kuzwana ikakhulu phakathi kwenkokheli yasembusweni ngaphambili kukaMasisi lomongameli Emmerson Mnangagwa kuseselwa bomnumzana Robert Mugabe lo-Ian Khama kodwa khathesi uMasisi lomnangagwa bakhanya sibe ngamathe lolimi ubudlelwano busiya buqina umhlangano weBay National Commission ozathatha iviki lonke edolobheni leMount kweleBotswana ngeviki ezayo utshengisa ukuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ngaphambi komhlangano lo Mnangagwa uthumele inhloli yakhe usiphathamandla kuofisi ebona ngendaba zikamongameli udokotela Simbarashe Mumbengegwi uzahlangana loMasisi uMasisi utshele uMbengegwi ukuthi eleBotswana lisuke lilahlele eZimbabwe njalo lizaqhubeka lwelo kwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amanye amalunga kahulumende kaMnangagwa ngamazwe angentshonalanga ocubungula ezomnotho umzana Andreas Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili akhulume kakhulu ngendlela angathuthukisa ezamabhizimusi lokungena kalula kwempahla phakathi kwamazwe lawa
singakhangela kathesi i-Afrika yonke jikelele ikhuluma nge-Africa Free Continental Trade manje thina singomakhelwane sakhiseni nxa sisehluleka ukuthi sithengiselane osikwanise ukuthengisa kungela okusihluphayo phakathi kwamabizwe amabili
inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa ezamabhizinisi ezimtrade izakhokhela iqula lamankampani azabukisa kumbikiso ozagijima nxele kulo mhlangano we-Bi National Commission omunye onxuswe kulo mhlangano njalo emela iZimbabwe community kweleBotswana umzana Sifas Chuma uthi kumele kukhulunywe ngendaba yokufaka umncelo odwa phakathi kwamazwe omabili oyi-one stop border
kwenza kube ne-smooth traveling of impahla labantu and all these things I think kuyadingakala lokho
uchuma uthi uqathele ukuthi ukhanyelwe emuva babone ukuthi sizokhanjwa isibanga esingakanani lokhu kwabanjwa iBi National Commission yokuqala eminyakeni emine edluleyo kodwa abacumula ezombusazwe abafana lomnzana efidlela ncube bathi ubudlelwano phakathi kukaMnangagwa loMasisi kumele buqale ukuletha inzuzo ebantwini mahlayana
abantu beZimbabwe bekhangelela ukuthi ubudlelwane lobo ngalesi sikhathi bube sebuthele izithelo ezinkulu
uncube njalo uthi kumele kukhulunyiswane kukhuzwane uma kukhona ungahambi kuhle kwelinye ilizwe obufana lokwephulwa kwelungelo loluntu ocubungula ezombusazwe kweleBotswana ezimele umnumzana Mulimi Isaac laye uthi uqakathekile ukuthi imizamo yabomongameli ilethe inzuzo kuZulu jikelele
We appreciate the close bilateral relations.
Siyabonga okwenziwa ngumongameli kodwa akube lezithelo kuZulu njalo kulodaba lokusebenzisa izithupha ukuchapha umngcele lolu daba lukhangelelwe ngabaningi.
Imizamo yokuthi uqalwe masinya ukusetshenziswa izithupha ukuchapha imncele yatshana le migoqo onyakenye ngesikhathi idale lephalamende kweleBotswana liphikisa umbono wabomongameli bobabili besithi kungadala ukugcwala kwabeZimbabwe kwelelo lizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.